lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika 2024. Singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo esithemba ubana ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babe lethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba iyephasika ukuthi abantu bavuselelwe ke emoyeni ukuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha. Hatshi bona bodwa kodwa babonakale ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizakubala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24, uverse 1 to 2, kufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2, bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihloko zenkosi ezithandekileyo, nansi indaba lapha. Indaba yephasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela. Ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu ke wasebona ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababegcwele ukona begcwele izono. Sizwile ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni. Kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzabonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika lamakhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Zinhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntaka nkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje lelitshelele elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zephasika bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi ubesibekelwe lilitshe. Ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu khona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. Iphasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhuleke Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu, sikubone sikuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.